Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThona Nokawande ubesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa intengo yokudla lempahla ethiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ngokuthi umumo mubi ezindlini.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar.
Ivandla leZANU-PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South, kodwa abanye bathi nga amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana kwakuza kuba ngcono.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMohati. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi iZANU iwine loba ngaziphi indlela.
Amalunga ebandla le-CCC athi alokhe kholwa ukuthi umanyano we-SADC uzangenela kucutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga.
Ngoba kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga. Besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokuthi bezayo bazazama ukuthi bathathele lapha abasuke khona. Kodwa hayi, isitimela sesisukile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa intengo yokudla lempahla ethiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ukuthi umumo mubi kakhulu ezindlini. Bekusasatshelwa ukuthi ngemva kokhetho intengo izakhwela mahlayana ngoba abatshali bemali bethikaza ukuphathisa ilizwe ngenxa yompumela yokhetho ephikiswa libandla le-CCC kulandela imbiko ye-SADC lezinye inhlanganiso ezithi zafakaza ukungaqhutshwa kuhle kokhetho. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele iStudio 7 ukuthi ngokuya kwesikhathi umumo uza kuba lukhuni ngoba akula mafekitali avulwayo ukulungisa ukudla lenye impahla.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar. So kungaqhubeka khonokho kuzatsho ukuthi intengo izaqala ukukhwela ngamalanga alandelayo. So kumele sibili i-rate elikhona khathesi liqhubeke linjalo ukuze intengo ibe stable, ihlale stable always kachana.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani iminyaka emihlanu le elandelayo phansi kukahulumende yenalo, singabona umnotho welizwe uthuthuka na njengokuthembisa kwabo ngesikhathi sokhetho?
Nxa sikhangele, kumele simelele ukuze sibe kwazi ukuthi uhulumende ufuna ukuthi athathe i-economy esiya ngapi, ngoba khathesi i-cabinet isile 1 week asikaqala ukubona ama-announcements amakhulu kakhulu. Ngathi mina kungaba lokusebenzelana phakathi ukahulumende le-business lezisebenzi, i-economy ingathuthuka sibili. Kodwa kungaba le lokungasebenzelani, kungaba lo udonselana ikakhulu okukahulumende lezisebenzi kuzaba nzima sibili, ngoba izisebenzi zizaqhubeka zikhala ukuthi imali abayitholayo inilutshwana. So kumele uhulumende ahlale phansi labosomabhizimusi lezisebenzi business babonisa nesibili ukuthi uze economy ithuthuke uze sibe lamanye ama factory angavulwa lenye industry engavulwa singenza njani so ukuzamele kube lokukhulumisana okukhulu njalo ukuzamele sibe lamanye ama policy pronouncements avikela especially isebenz ukuze zingabi ngabayanga.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla lezanu PF lanqoba kukhetho lusanda kwedlula esigabeni seMathebelele and South. Kodwa abanye bathi ngabe amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana babezathola izihlalo ezithexaxa. Phakathi kwezigaba ezilithumi lambili ibandla lezanu PF lathola ezisichiya kalombili 8 kuthi LSCC lathola ezine. Kwezinye izigaba ibandla le-CCC khona le eMathebeleland and South lanqotshwa ngamavoti amalutshwana kakhulu. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMohati. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi izano iwine loba ngaziphi indlela. Kanti-ke la i-opposition iyayincedisa izano ukuthi iwine ngoba ungabona ama-candidates afakwa izano. Izano ifaka abantu abalomkantsho, ifaka abantu sibili abalesi sindo ukuthi la ku-community ngabantu abazakalayo. Abantu abaziwayo ukuthi kabadingi imisebenzi ngokuya eParliament, abadingi imisebenzi ngokuya kucouncil. So kuningi okuyizinto okuyikhona okuyimbangela njalo uzakhumbula ukuthi ku-opposition khonapha nxa sokufika ezigabeni zokuthi sokuyiwavotwe. Isikhathi esiningi into eyenzakalayo yukuthi ama-candidates ama-political parties uyafica iparty ifaka iwodi ifaka ama-candidates ababili, iparty ifaka ama-candidates amathathu. So yikho kumele ukuthi abantu bekwenqabeli lokhu ngezinye zezinto ezinikizana u-PF amandla okuthi ithola ama constitutional ewathola eMatimat South.
Phandle kwalokho esihlala sikuza ukuthi abantu babambane, siyabona ngani lokhu kwehlula, kuyini okunye okungenziwa?
Into ekhona vuka Gandhi ukuthi kumele ukuthi ke sidingisise imbangela yokuthi kanti okwenza sihluleke ukubambana kuyini. Into esegcekeni esesiyazi ukuthi siyathi kunje sihlale phansi sivumelane singabantu besigabeni ukuthi hayi bafowethu nxa kuyiwavotwa kasingeneni sonke sisebenza ngaphansi kwezaphu ngoba yilo ibandla elimela abantu bakithi ikakhulu njengoba sonke sisazi. Uyefica omunye umuntu sehuga abantu sewahugela kwakho okunye okuyinto ebutshela ukuthi hayi bantu wozani ngapha izaphu kayimelanga abantu, izaphu kayisimeli ngalokhu, izaphu kayisimeli ngalokhuyana. Uzibuza ukuthi kanti nxa kuwukuthi yikho khonokho elikufunayo why lingahambi liyejoyina enye i-political party evele emele khonokho elikhuluma ngakho. Ngabantu bona bababe iningi labo ngabantu abasebenzela izano, ngabantu abasebenzela i-system, ngabantu abangafuniyo ukuthi iMathebeleland ibambane. Silabo baningi bayakwenza basakwenza kodwa ke kumele ukuthi ke abantu bonaba singababazi, kumele ukuthi sibaexpose, kumele abantu bebebazi ngoba umuntu wonke ophikisana lemizamo yeMathebeleland ukuthi sibambane sibe imbumba ngaphansi kwezaphu ibandleli lodwa sihambeni sibeni ngamafela ndawonye, woba kwazi ukuthi lowo muntu ngumuntu ozidingela into yakhe kume ngumuntu ovele othunyiweyo abazosebenza eMathebeleland ukuthi iMathebeleland ingafi yabambane. So singaba lamandla lamasu lamaqinga gandi okuthi abantu bonabo sibabone impilo yethu izakuba lula ngoba ingoma okumele ukuthi siyihlabele njengabantu beMathebeleland ukuthi nxa kuyukuthi izaphu ingafaki i-presidential candidate ingoma kumele ukuthi ibe ilianethi yona kukhansila votele izaphu, ku-member of parliament votele izaphu, ku-president zicabangele. Kodwa ke layo izaphu kumele ukuthi inike abantu amasayini ukuthi hayi lingavotela ngaphi kodwa kukhansila ku-member of parliament ngoba yibo phela abantu laba abamqoka. Lamhlanje kunje siyakhala ngesigesi esenzakala isithole khona lubala kuthiwa abantu sahlabela ngomanye sathi thina ukansila voteli zapu, ku member of parliament voteli zapu, president hambe zicabangela iboxi. Lamhlanje ngasikhuluma ingoma, sihlabela ingoma ehlukileyo. Ngasikhuluma lamhlanje into ehlukileyo kanti ngoba ngabe kuthiwa sifake ekansila pha ama city fathers. Hathi ukufaka ngolumpeni nje ngokungalozidila imsebenzi ufaka abantu babuye esigabeni lapha bebuya bezothethisa abantu bezodelela abantu bezoyisa abantu abantu abathunyiweyo lapho ukuthi bezokwenza imisebenzi yobunke bezama ukuthi benzele icouncil yethu phansi.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi alokhe ekholwa ukuthi umanyano weSADC uzangenela kuqutshwe ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leZANU PF lisithi selidume ledlula njalo seliqalisile ukubusa okweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuqutshwe olunye njalo ukhetho njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njalo usanda khethwa ukuba ngusenetha waleso sigaba. Endawonye lo mnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa osekuzana uPF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu sikubone kusenzakala kusukela ngesikhathi kuponywa o-MDC kuze kuzofika lakhathesi hayi nje ngoba kokhetho liyisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokho nje bezayo bazazama ukuthi bashathele lapha abasuke khona kodwa hayi isitimela sesisukile abantu bezimbabwe bakhulumile. Ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiya kukhetho oluzalandela. Ukhetho olutsha olukhona olukhulunywa ngabanye luzakuba khona ngomnyaka ka-2020 hatshi kungakafiki leso sikhathi. Njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe-opposition yikugqubulana kwembuzi zasibayasinye kodwa iqiniso bayalazi ukuthi ayike abaphumelelanga njengoba liwabona bekhonapha njengoba uSolani Moyo bengamasenator bevumile ukuthi ukhetho lwahamba kuhle. U-Vision 2030 useqalisile uhulumende kababa uMnangagwa ngathi ngamafitshane usekhangelele ukuthi asebenze katalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper middle income economy ngomnyaka ka-2030. Ngiphe umfowethu uThuba Saka ngimanga lokuthi kathi yena njengoba la izolo beku-opposition namhlanje usekhuluma ukuthi abe-opposition siya kuphi yena. Okwakuqala ukhetho lube khona akulongaziyo ukuthi ukhetho lolo kade sikilo kade kulukhetho olungakhulekanga kakhulu. Ukuba khona kwethu ukuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu beZimbabwe yibo abavotayo kusalungiswa indaba yeigini izina bezalo PF bayakhuluma iqiniso ukuthi hayi okwenzakeleyo akaze kwenzakale okwamanje yiko sithi imbuzi idle ikhanka esesikunanzelela ukuthi sisalindile ukuba lomhlaba ulungiseke. Ngibe sengikhuluma indaba yokuya ekhoti njengoba nayithilwe ukuthi ekhoti kasihambanga ngoba singabakhalazi sahamba njani ekhoti ikhoti ineZANU PF.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube uyacaca lapha umnumzana Moyo ukuthi hayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli.
Into ze-opposition zilokutsotsi abantu batshaya inja befihle umphini azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo. Uyakhuluma khonapho babuselani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo bacatsha ngumunu nje ngoba lulimo okuvele kumele balukhiphe. Ngabe lawo indaba bengayanga lawo ekhona ngathi bafike babeke phela ubufakazi phambuka manje ukuthi nampo ubufakazi ama numbers ama V11 athi onqobile ngolowo opposition vele lohlupho lokuthi ama polling agents nyaka yonke bayadinga inkalakatha zezimali zama polling agents bazidlele ngizangaphuma ku MDC umongameli wakho nehlale sithi imali leyo kuya e political funding ngakuya sabhadala ama polling agents kodwa akabhadalwa ngikhuluma ngisenze nje abe CCC ama polling agents angilaleleyo akwazi ukubhadalwa kodwa leyo mali ibandla labo lawaphiwa so ngabantu abangelayo i commitment yokuthi bangayinika lelo bandla ama V11 uDokotela Unevas Mumba sebenza isadaki yena yedwa le report yakhe okuthiwa i preliminary report engakabi i report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngesadaki umngane wabo ngumngane wabo Chamisa yena lo ukhokheli sisi ngumngane wabo abafana laba be DA kwele South Africa ngumngane wama American so umuntu okuthiwa i observer uyabe elande ukuzokhangela ayabe engalandanga ukuzokuthi ukhetho belukhululekile kumbe belungakakhululeki lokho kwenziwa isadaki isihlangene khona izahlala phansi isadaki itroika iqede lapho ithathe leyo report ibe siyisa kusadaki summit okuyinto ezakwenzakala ngomnyaka ozayo so akulanto nje yesadaki ekhulunywayo lapha ngoba kunje emnyama uvika ngomunwe iqiniso elase
elakho elokucinda mnumzana mama
sikhembile elenjalo le confidence sinayo sokuthi ukhetho kumele luqale phansi kulungisa indaba zezeki kulungiswe indaba yevoters roll nxa isadaki bekhuluma ukuthi zeki ayibambanga ukhetho kahle azange itizana ayibambanga ukhetho kahle but abezane bavuka ngolaka bebona ukuthi bathi ungatshaya umntwana utshaya unina siyabuyela bheki ku-election ngoba nabantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona urhulumente wezanophefu wayehluleka and uyehluleka ngeke sime another 5 years sijontele ukhetho sakhangela nje njengezimvu ezingelamnikazi
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South njalo osanda khethwa ukuba ngusenator waleso sigaba obexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa usekubandla le-ZANU PF bexoxa ke lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka engamachumi amabili lanye uBrooke Brack Jackson omhlophe nguye okhethwe izolo ukumela eleZimbabwe emdlalweni kanobuhle womhlaba iMiss Universe. UJackson uthole imvuzo embalwa egoqela imali engamadola angamakhulu alithumi US$10,000 evele kunkampani ethiwa Style by Mini ekankosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMminiho Thabo Baloyi Tshiwenga. UJackson uza kuyamela eleZimbabwe embuthanweni ozenzelwa kwele El Salvador ngenyanga kaLwezi. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com liludaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wacunulwa luluhlu lwabaphathintambo iCabinet olwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli phephandaba lithi likhulume labasebenzela uChiwenga abathi ucunulwe ukuthi iningi labamsekelayo kabaphiwanga izikhundla kodwa Mnangagwa wazipha izihlobo labangani bakhe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kulabantu abane abanakekelwa ukuthi bagalule bafa eCaribbean Dam ngomgqibelo. Kubikwa abantu laba bebesesikepeni besuka eNyawodza besiya eWafa Wafa Camp isikepe sizesigenquke. Uma manje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo li njani ngapho studio 7 asiyalizwa badala asizama kodwa endanda ukutsho mina ukuthi banenga kulo abantu abavotela uChamisa 1 million and something aso bantu abalutshwani lapho njalo futhi abavotela yena umnyaka kwabanenga kulo 2.3 so ngezinye indlela ukukhona thina sadliwa sadliwa sivotela iTriple C kodwa sidliwe abazame laba abakhokheli beTriple C ukhankasa kakhulu izine emaphandleni lapho ngabavele ngabafiki balele esikiweni khona le mgwaqweni ethelelayo abafuni ukubuya ngapha kithi emakhaya yikho sidliwa bangakhali ngokuthi barojiwe kanti bazahlala bengabarojiwe eminyaka yonke njani sidliwe
umthwakazi omnyama ondlela zimhlophe asibingelele ukhetho selifikile lwadlula yebo njengokujwayelekileni nokuphevele kulindelekile kusele kukhala ngapha kithi ukukhala emadepheleleni ukukhala kwamthwakazi sasivele sazi wonke umuntu wayazi vele ukuthi kuzukukhala owayeyikhohlisa nje ethe kuzolunga wayevele eyikhohlisa nje ethanda ukuzikhohlisa wonke umuntu wayazi ukuthi vele bazowina bona labo mnanganga labo bawinile vele akusikho futhi okunye kuyakube kwenzeke ngikhala kakhulu ke nakho kungikhalisayo ukuthi thina emathebheleleni kwamthwakazi amadoda awasekho amadoda awasekho amadoda akhona ngavula imilomo ekhala kuphela athatha izandla enze umsebenzi akhulule isizwe sawo akhulule abantu abawo aphela kwaphela ngamaqhawa kithi uNkulunkulu wamnyawa khumbula
yeye Studio 7 sabonani basakazi kanye labalaleli bakhona ye uyabona leyana into eyenzakala kobulawayo ibulawayo isihambile uyabona into okuthiwa ibulawayo isihambile amashona seyithumbile straight ngokuthi bantu bakithi imali tshelwa especially nabantu besindebeleni imali tshelwa ukuthi akelekele ukuyilandela amashona emuva fundani lani ukuyelikhokhela amashona uyabona ngibuye ekhaya bengisekhaya impela ngithola izikolo zakithi eziningama headmaster ngamashona amanensi ngamashona amapolisa ngamashona uyabona ngoba nje uChamisa edlile umnankagu kobulawayo la kuphe ezindawo ujabule uyafayina lapho khona ukuthi amandebele sesiwangena manje siyaqala ukwafinyeza manje amandebele siyagavuna ezindaweni zabo ngiqinisile ngiqinisile mpela Studio 7 ngiyalitshela futhi lani bantu bakithi umqondisi wayeqinisile mpela ukuthi asenzeni ezinye izinto asibhekeni iphathi kamqondisi ke sizimele njengamazulu uyabona into amazulu enjani kule FIP leyanikabutho lezi ushengwe othunle bakwazi ukumela usiko lwakibo kodwa thina amandebela sisakwazi next ngendaba zokuthi sifuna ukulandela into eshona into emangelashona siyibone into ephilayo uyabona into ezifana so asifundeni ukuthi lathi sibe le party yethu yamandebele uyabona le nto eyenziwa ama-supporters ayilindazi yangithosa kakhulu iyangijabulisa kakhulu ngelilanga uma singabambana siyenzelani into izinto zingenzeka
uyabona le nto efezi leyi isibonise kodwa since 2000 yokudlala ingqondo zabantu since 2000 fika MTC qala uvotwa kudlala ngabantu nje ilizwe liphethwe isigebenga ilizwe liphethwe imigulukudu yamakhehla lezizalukwazi ezingenangqondo ma uzabona abantu becreata into okuthiwa yifez i-organization ehambe ifosa abantu abahlabalaliye abahlupheka ekhaya labo bantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe behlupheka ukuthi khona kuthiwa khona vota lapha ngenkani funa ukuthi khona sifone ukuthi uvotele bani abantu balambile baphethwe indlalo emakhaya kuthiwa bathatha izithupha zabo bavotiswa ngenkani intando yabantu ayikho ezimbabwe and abantu bayahluke ukuhlukumezeka kubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu 5 years yonke ehlupheka kuthi ngelangako kufanele ukuthi akhethe upresident omutsha ozathatha ilizwe alifake endaweni e-right kodwa umuntu abanjwe ngenkani ukuthi avotele umuntu angamfuniyo ohluphileyo elizweni since 1980 libulala abantu nengugurawunda kuzekube manje kulokho kukhutshwa kuthiwa uvotele izigebenga ayi kodwa-ke asazi kuzamele ukuthi abantu babone indlela ngoba ngake sisaqhubeka kuthiwa abantu bavota ukuthi ukungahloniphani lokhu votwa kuabantu bebojwa izigebenga kuzamele abantu babone indlela ukuthi khona bayenza njani ukuthi abantu bakhululeke elizweni leni ngoba ilizwe lelasolelezampifule ilizwe lelingelamazi bathini wonke fanele kwenziwa intando yabantu nokuthi intando yomuntu oyi-1 labantu babantu ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawayo ephumule emadukeni
Studio 7 linjani right now siyaphila le nto ekhulunywa ngumalaki lo ukhuluma into engekhoyo nje lakancane asezethu khonakhona nxa abantu behlukunyezwa kufuze ukuthi behambe be emapholiseni amaphoyisa akhona kuyiwahlukumeza abantu izalo incedisa ngani abantu vele sigcwele emazweni kathesi khona lapha sizama ukuphandela abantu abethu izimoli zethu sisebenza nzima sifike siyakha izindlu khona ngale emakhaya imali esizithethe emazweni besibhadalisa imithelo nga pezu kwa manje abasibhadalisi ngi-RTGS yabo le imali engasebenzi bafuna ama-USA befuna ama-Rand kukhuluma amanga nje into engekhoyona lowo muntu angazi ukuthi kati bafika basuka bethabeleni kuzane uma sebengene kuzane yini ebathabisa kangaka benza beze bekhuluma amanga
sibingelele enkundleni ithi litshona njani basakazi hhayi siyayiza indoda le yokuthiwa nguyitinesidube iwumana oyitinesidube laba ngomandawo ngabantu abahamba bedinga lapho abangathola khona amagqatha uyamuzwa nje umuntu wakhona lebe khuluma nje ukuthi uyaziwumanela nje ayikho into oyikhulumayo kodwa kukhona ukuthi Witness Dube izalo ingeke ithuthukise ilizwe noma sokutheni umlomo wachapha umfula ugcwele abantu baseZimbabwe basazohlupheka okwedlula lokhu abaphakathi kwakho wena yeke uzakugcwalisa isisu sakho ngoba yikho okukhulumelayo kodwa iqiniso izalo ingeke ibuye futhi iguqule umnotho waseZimbabwe labona labo i-opposition owabaleka kiyo usuzibona wena njengomuntu usekhenani elong ungasebenzi labo ilizwe alisoze lithuthuke Witness Dube akungeke kwenzeke lokho into okufanele ube yazi leyo ukuthi khona labantu bakho Witness Dube uzabakhila ngoba khuluka ukudlayo ngelanga kuzaphela inkukhu lezo zidlaya ama-chicken ini lawa kuzafika ngelilanga ukuthi anjani akuqumbisa ugijima uyesibhedlela ufika uswele umuthi iparasiti bebese bekugibeza zakumbuza kwe-China la uyelatshwa khona mhlawumbe yinto ekhulumelayo kodwa ilizwe lingeke lithuthuke.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ukutholakala elecala ukwenziwe indodana kamongameli Joe Biden uHunter sokuphe ithemba abebandla lama-Republicans abathi umongameli Biden ulecala lokusebenzisa isikhundla sakhe ukwenqabela ukubotshwa kwendodana yakhe. UHunter wephula umthetho ngokuqamba amanga ukuthi kasebenzisi izidakamizwa lapho efuna ukuthenga isibhamu. Umthetho uthi umuntu osebenzisa izidakamizwa akumelanga athengiselwe isibhamu kodwa uHunter wasithenga. UHunter wetheswa amanye njalo amacala ambalwa okusebenzela amazwe aphetsheya engabhadali imithelo. Siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lolu.
Yebo kunjalo owathesi akula evidence esithuthile efaka uPresident Biden ukuthi esasengu-VP kusukela mhlawumbe ngithi ku-2009 ukuthi wayekhanya yena e-involved ngalawa macala i-corruption abakhanya bethu umntanakhe waye eyenza. Ngombono wami mbona ngani nje ama-Republican njengoba ngitshilo phambilini i-political season ekhona u-2024 ama-Republican adinga into yokukhampena ngayo, so bazazama ukuthi befake uBiden udaka as much as they can ukuthi bethi hayi u-corrupt. Kodwa ngombono wami mbona ngani nje bona iba bazilethela okukhulu ngoba singananzelela ibona i-presidential candidate yabo ekhanya iwe ngaphumelela Donald Trump yena nguyola ama-corruption scandal adlula lapho. So bona bafuna ukuthi bengani bathi hayi u-Trump lo Biden bayafanana entweni ze-corruption lokunye lokunye. Yikho engubonayo njalo u-Speaker of the House I think under pressure from ama-hardliners ama-Republican beyakhanya ukuthi u-Speaker mhlawumbe uyabona i-evidence kayikho njalo lama-Republican ayabona ukuthi akula evidence ekhona kodwa ama-hardliners abe-conspiracy theory bafuna ukuphusha loba kunjalo.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-New York ngapha kwele Melika.
Yo, stalin on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a dog and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamaj and bad and kashan and jang on bobo. But look, was this my king, was rappelling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, that you miss your low. I don't know, rappelling like a pokum potong about potom and you put up a cock. Who knows the leaders? They go up as a political cock. A pork of a tongue. As to the lingo, those are calling in bed. Not a strong as long as I long in bed. My shasal in pep. And look, rappelling as whistle is pep. Look, contending to the bonandaba. As well as he cut the lend up. Double the balls, the level is high. And when I lose them, I put nigga long bamba. Every time I get spit, I listen to my lesson. And I got the hustle, the master, the passion. And brothers is cussing and testing. The social rapping, you got this in Saga, the bantuin. Yoga balunga. Fungo, mama, mama, move. Hand about two, stop, belly, about cook. Hey, when I step in the boot, oh my god, you're going across. I'm not the kind that you want to cross. When I go mark, I'm a predator, I trap me, I bury and force to carry across. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess.
Awakhiwe esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. UZulu isikhathi njengoba ngitshilo asavume lokuthi siliphe nje zona lezo indaba ebezikhona. Hayi, igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu-7:30.